Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 Ntulikazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke yedola leMelika. LeZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwe yazi leAfrika ngomvulo ukunanza usuku lokulisana lenkohlakalo ole anti-corruption day. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaruns edlula alikhulu 111. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke nje ngedola leMelika, yena ke ehola idola eleZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithengwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcitshi ecubuna ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenze ukuthi abantu bathwele amagabha avuzayo. Ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So uyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga. Njalo uzabangela ama shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu mihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwali senzima, especially thina esihola ngama RTGS mawusiye emashobhu kuthiwa sithenge ngama-US dollar. Bathi siphile njani nxa kunjalo? Akuphileki, sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi umnumzana Peter Sithole yena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama-RTGS ngapha uziyangena eshop uthola sifuna imali emele. Asilayo thina le imali emele, kasazi ukuthi uhulumende uthi sisayithatha ngabe uyayenza. Ngabe uyathi bumbe amasalari kube yimali yeMelika ukuze lathi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashopu ezinjengama-basic commodities ochukela labo sawu.
Uyakhala uZulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla, osokusengezelelwa la ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andubana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube ehlule, kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola leRTGS alimisanga ukusetshenziswa kweZimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni ukwamukela idola leZimbabwe besithi bafuna elemelika kuphela. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi leAfrika namhlanje ukunanza usuku lokulisana lenkohlakalo ole Anti-Corruption Day. Abekomishini ebona ngokulisana lenkohlakalo eZimbabwe eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC labo ngabanye babangene umbuthano owenzelwe eFrancis Town kweleBotswana ukunanza leli langa. Lolu daba luvela kumqondisi Dube weStudio 7 kodwa ke alukangeni luvela eBotswana, siza kweluthulela lona nxa solungenile. Ngenxa yesimo esibi kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe, uZulu usebanjwa ngamandla okusebenzisa indlela zokwelatshwa ezendulo kanye lesetshenziswa kwele China eye-acupuncture. Yonake indlela ye-acupuncture ikhanya isisabalala eZimbabwe, abantu behamba imango emide ukuzofinyelela ukwelatshwa ngale indlela eHarare. Intethele zindaba yethu eye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Indawo eziqhutshelwa umsebenzi wokwelapha ngendlela ye-acupuncture isungulwe ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2020 edolobheni leHarare ngemva kokulobelana phansi isivumelwano i-Memorandum of Understanding MOU phakathi kwahulumende wakuleli lowe-China phezu kokusebenzisana kwezokwelapha ngemithi yendulo. Umnumzana Johnson Gumbo yena oseke wathola usizo ngendlela eye-acupuncture uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe-China ukusungula indawo yalolu hlobo eZimbabwe.
Kungenye i-option esesiza kubalayo ke yokwelatshwa, ngoba sesijayele ukuthi siye ezibhedlela siyanikwa ama-injection kumbe amaphilisi, kodwa sometimes into lezi azisebenzi azisincedi. Ngakho ke lapha ama-China sincedile kakhulu, sezasifundisa ke le ndlela yokusebenzisa ama-nalithi. Hhayi, kuyabongeka, umsebenzi omuhle sibili.
Kwasekelwa ngumnumzana Thafazi wachigandiwa isakhamuzi saseHarare.
So kungaba luncedo sibili ukuthi ama-China asincedise kulolu daba olemikhuhlane eshiyashiyeneyo ukuthi beyelaphe imikhuhlane leyo, ikakhulu abokhensa lokunye ongani kudumile kulawa malanga okungalatshwayo lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi akula mtshina le mimithi yakhona. Kodwa singazi nxa kungasoze kube lobugwelegwele khona lapho obuthize.
Uchigandiwa uthi uthemba kungasindlela yokutshontshela uZulu wakuleli ulwazi lwakhe lwezemithi yendulo njengoba vele ubengoyisebenzisayo lanxa ibikhangelelwa phansi ngabanye.
Yebo, ngathi into yamahhala, kodwa sabe singakwazi ukuthi abakuhulumende, bakhona abakuhulumende abavele besidla lama-China, sabe singakwazi ukuthi leyo nto abayikhulumayo ukuthi izabanyamala kuzawuhamba njani, bona bazabhenefithana. Into sabe sifuna ukubawazi ukuthi bona nxa befuna ukusiza, ye siyakwazi ukuthi bengasiza. Siyandisa ukubona ukuthi balokubhenefitha bebuya besithi bafuna ukusiza.
Ophatheke emisebenzini yokucubungula ezombusazwe kanye lezempilakahle enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo usola ukwenza kukahulumende ovumela abokuza ukwenza into yinye ebivele isenziwa yizizalwane zakuleli kusukela endulo, lapho abantu babevele besebenzisa imithi yesintu ukuzelapha kumikhuhlane etshiyeneyo.
Ye, hayi, okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi thina uhulumende silaye weZimbabwe angeke sitsho ukuthi is a patriotic uhulumende silayo ngoba egijimisa ukuthi silandele i-technology zabanye abantu silezi natha thina kithi la eZimbabwe eyenzayo imithi efanana leyamachina naleyo kodwa ayiphiwa ispace esiyiso esifaneleyo. So lokho kutshengisa ukuthi uhulumende wethu uyaseyisa thina abazulu.
Lanxa encoma ukusetshenziswa kwemithi yendulo ngabe-China laba uGumbo usola khona ukuthi kuphakanyiswa abokuza kodwa abakithi abahlezi besenza okufanayo bengaqakathekiswa.
Ngabe sikhuluma kunje izibhedlela ezinjengakuparela nyato zile khona lezinatha ukwenzela ukuthi abantu bezinatha bekwanise ukuthi labo bethole imali njengoba sekufaka ama-China. Ngoba umuntu uma esegula laphana ungasela choice sokumele ukuthi ethenge khona kokukhona enesibhedlela kabe kutholakala kule imithi yama-China. Izinatha yona ikhona eZimbabwe sila izinatha. Uhulumende wethu loko kasikhathaleli, kakhathaleli ukuphakamisa abasundu, khathaleli ukuphakamisa abasundu bakithi le-culture yethu ngoba imithi naleyi ibuya le-culture naleyi yabantu bonabo, ibuya le-culture yabantu bonabo, indlela zokuziphila, amasiko abanye abantu, khathale amasiko abanye abantu.
Okhokhela uhlangothi lomanyano obona ngezokwelapha ngemithi yendulo weZimbabwe China Traditional Medicine and Acupuncture Center, uDr. Zhu Wei, ulandisa kabanzi ngalolu hlelo.
Not the common used technique is acupuncture. Insert needles into acupoints to regulate the harmony of the...
Indlela esisetshenziswa kakhulu nge-acupuncture eyenziwa ngokuhlaba inalithi ukwenza umzimba usebenze kakuhle kanye lokwenza igazi ligijime kuhle ukuze umzimba usebenze ngendlela. Kulezi nsuku sesihlanganisa imithi yesintu leyesilungu.
Lindlela yokwelapha okubikwa isisetshenziswa eklinika evulwe esibhedlela esikhulu se-Parinyathwa Group of Hospitals isikhanga abanengi elizweni abaya khona ukuyadinga usizo lapho olunikezwa khona njalo kungela mbadalo. Kubikwa inkulungwane yabantu betholiswe usizo phansi kwale ndawo lapho kwelatshwa ngendlela yemithi yendulo. Ndawonye sekwenziwe isikhathi sokwenza lokho esedlula inkulungwane ezine kusukela ngenyanga kaZibandlela kuwona lo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Khathesi-ke wathi ngithathe ithuba lokuthi silethe enkundleni udaba loluyana olokunanzwa kwelanga lenkohlakalo i-Anti-Corruption Day luvela kumqondisi Ndube oseHaberon kwele Botswana.
Umzekeli kamphathintambo yofisini kamongameli wele Botswana uMnumzana Dumezweni Mthimkhulu ekhuluma kulumbuthano uthi kuqakathekile ukuthi amazwe abambane ekulwiseni inkohlakalo. Uthi usuku lwe-Africa Anti-Corruption Day yisikhathi sokuthi kukhangelwe emuva ubunisibanga amazwe asesihambile ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption remains a hindrance to social, economic, political.
Inkohlakalo ibuyisela emuva ingqubela phambili, intshontshela uzulu ilungelo lakhe, njalo ikhweza inhlawulo yokuvula lokuqhuba amabhizimusi.
Umthinkulu uthi ohulumende kumele bebone ukuthi inhlanganiso ezilwisana lenkohlakalo kumele ziphiwe amandla agcweleyo kungabi lokungenela ngabezombusazwe. Ilanga le-Anti-Corruption Day libanjwe ngaphansi kwehloko esithi Strategies and Mechanisms for the Transparent Management of COVID-19 Funds. Umqondisi wenhlanganiso elwisana lenkohlakalo kwele Botswana e-Directorate on Corruption and Economic Crime, DCEC, uMnumzana Tshepo Pilani uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuvule wonke amasango enkohlakalo emazweni atshiyeneyo.
The COVID-19 black swan indeed created conducive conditions.
Sesibone ukuqonga kwenkohlakalo okufana lokukhuphula intengo, okungayenzi izinto mgceke kanye lokufaka esikhwameni kweyinye impahla okumele ibe ngekaZulu.
UMnumzana Charles Charuma okade emele inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi kumele kuqiniswe indlela olwisa inkohlakalo ngayo ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19.
Ensuring that data is accurate, transparent and free of political influence is key to decision making.
Kumele uZulu athole imbiko phezu kwenkohlakalo kungela kungenela kwezombusazwe. Inhlanganiso ezifana le-ZACC kanye le-DCEC zilomlando wokukhweza imizamo yokulwisana lenkohlakalo.
iZimbabwe ilobelane izivumelwano zokulwisa inkohlakala lwamazwe afana leRwanda, South Africa, Botswana kanye leNamibia. Abacubungula ezombusazwe abafana lomnumzana Zenzomoyo bathi lokhu kuzwakala kulinyathela elihle.
Lokhu singathi thina in theory kulinyathelo elihle kakhulu ngoba kusho ukuthi amazwe lawa azasizana banikana amaqhinga njalo uma kungabe kusenzakala ukuthi omunye wabantu abacorrupt imali yakhe noma lokho akwebileyo ukuhambise kulawo mazwe kuza kwenza kube lula ukuthi babafinyelele labo bantu.
Umoyo uthi kodwa akulaqiniso ukuthi inhlanganiso ye-ZACC ilawo amandla olwisana lenkohlakalo ngokuqinileyo.
Lokhe inhlanganiso iZimbabwe Anti-Corruption Commission yaqaliswa asikaboni okuthize esingathi thina umsebenzi omkhulu asebewenzile. Sihlala sibona sisizwa belandelela bebopha abantu abakorrupt kodwa abaphansi abangalazikhundla ezinkulu bese kusiba labantu abalamandla abaphezulu abalezikhundla esibaziyo njalo abazwakalayo njalo kulobufakazi ukuthi bayabambeleka kuzinto eze corruption ababothwa bayabekela.
Kuyindlela yokulwisana lenkohlakalo ehlanganiswe African Union yabeka umhlaka 11 Ntulikazi njengosuku lwe-Anti-Corruption Day. Ugwalo oluhluza isilinganiso senkohlakalo lwe-Corruption Perception Index luthi inombolo zitshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lilinani eliphezulu lenkohlakalo, kukanti ugwalo lwe-Global Corruption Barometer lukhomba ukuthi phakathi kwabantu abane-Afrika abadlula oyedwa bathola usizo emaofisini kahulumende ngokufumbathisa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Lilalele umsakazo we-Studio 7 ophuma ngapha ngasemsakazweni ose-Washington DC. Wake waba umcebisi omkhulu esikoleni owayengumongameli Donald Trump welemelika ese-White House, uSteve Bannon, obhekane lamacala athile emthethwandaba, useze wavuma ukufakaza phambi kwekomiti yedalela ephalamende ecubungula isehlakalo sokuhlaselwa kwedalela ephalamende nyakenye ngozibandlela mhlaka 6 ngabasekeli bakaTrump owayesephuma embusweni. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken ubike ukuba uhulumende wakhe ubheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kwele Sri Lanka ngemva kokuphuma kwemibiko ethi umongameli walelo lizwe kanye lenhloko yakhe kahulumende sebeveze isifiso sokwehla ezikhundleni zabo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abantu balelo lizwe betshengisele ngokungena ezikolweni zabakhokheli bobabili bechisa ezinye izakhiwo betshengisela njengendlela yokukhonona ngesimo somnotho eselizweni lelo esingamanga kuhle. Izakhamizi zedolobheni le-Uvalde esigabeni se-Texas khonapha eMelika zitshengisele ngokufola ezitalajeni njengendlela yokukhonona zisola udlakela olubangelwayo kusetshenziswa kwemibhobho i-gun violence. Iningi labakade betshengisela ligoqela imuli zababulawelwe abantwana esikolweni ese-Rob Elementary School ngoNkwenkwezi. Amakhulu lamakhulu abantu basedolobheni le-New York khonapha eMelika abavinjwa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 ukutshada babelethuba lokwenza njalo bebaningi bengamakhulu kusehlakalo esenzelwe e-Lincoln Center ngesonto. Amapolisa kwele South Africa abikwa lokho edinga abantu abadubule uxuku labantu babulala abaphose bafike amashumi amabili 19 kuzehlakalo ezimbili endaweni zokunathela utshwala emabhawa. ele Egypt libikwa libhekane lendlala enkulu engazake ibonakale embalini yalelo lizwe. La ibikwa ibangelwa ikakhulu yimpi ikhona phakathi kwele Russia lele Ukraine evimba ukuthengwa kokudla ukuvela phetsheya kolwandle emazweni awe-Europe. Uhulumende waseKenya umanyane labenhlanganiso ibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele. Eye World Health Organization ukusungula uhlelo lokusabalalisa ulwazi lokumelana lezihlakalo eziyingozi kwezempilakahle ama-medical emergency hubs. Kusenzelwa ukubana kuthathwe amanyathelo ngokuphangisa lokucebisana ukuthi abantu benzeni ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zakwele Senegal sezisungule imikhankaso yokuvimba ingozi yokuthiywa kwenhlanzi okwedlulisa amalawulo okungakhokhelela ekutshabalalisweni kwempilo yezinanakazana lezinyamazana zendle eziphila emanzini. Kule ndlovu zakwele Malawi ezifika amakhulu amabili lengxenye 250 ezikhangelele ukususwa endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeliwonde zisiwa eKasumu National Park ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi. Lokhu kwenziwa ngenjongo yokuphungula inani lendlovu lezi eziseliwonde ngoba seziziningi kakhulu njalo seziyingozi empilweni zabantu. Lezo ke bekuzindaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaruns edlula alikhulu 111 emdlalweni walo wakuqala kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba owe 2022 ICC T20 World Cup ozaqutshelwa kwele Australia. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaruns angamakhulu amabili lamashumi amathathu lesithupha lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuthe leSingapore seliphendula lenelisa ukuthelela amaruns alikhulu lamashumi amabili lanhlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Umlandeli womdlalo kakhilikithi Washington Zibanda uthi bekuqakathekile ukuba iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni walo wakuqala.
Abafana basekhaya badlale kahle kakhulu emdlalweni wabo wokuqala lapha bengqelana lesizwe saseSingapore. Sithemba ke bazaqhubeka kanjalo ukuze sinikeze amathuba okubana ke sidlulele phambili. Ngakho okunye siyabonga abantu sibabonile bebuya ukuzoxhasa abafana. So ngathi ke abantu bengabuya ngobuningi ukuzosupporta isizwe. Abafana bazizwe bexhaswa labo ukuzabanika intshubuntshu zokubana ke banqobe emdlaleni yabo elandelayo.
Iqembu leZimbabwe lele Singapore kusibaya sika Group A ndawonye lele United States of America kanye lele Jersey. Iqembu leUSA linqobe le Jersey ngamawickets ayi-92 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBulawayo Athletic Club. Kumidlalo elandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele Jersey ngolwesibili kuthi ngolwesine lizadlala lele United States of America. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe kuzamele libophe ziqine kumdlalo wangolwesine.
Ukulondoda uchaya we-United States uTaylor ochaya i-century 101 from 55 balls ke kutsho ukuthi nguye-ke umuntu ama-chevrons okuzamele amnanzelele yiwo ozadicide ukuthi ama-chevrons azahamba kuma-semifinal nxa engadla i-United States. Kodwa-ke lawo amanye amaqembu akhatshana kakhulu kweZimbabwe oSingapore labo-Jersey kusasele umsebenzi ukuthi bafike i-level eZimbabwe khona nxa sikhayela khona kanti iZimbabwe test status and inemba ye-ICC full member.
Kusibaya sika Group B kulamaqembu abalisayele Papua New Guinea, ele Hong Kong, ele Netherlands kanye lele Uganda. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi endaweni yezimbili eziphezu kwesibaya yowazadlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal. Ukuthi lawa azanqoba lapho yowaza kuyadibana kufinal kube yiwo njalo aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-Australia. Kumidlalo yesibaya sika Group B iqembu leNetherlands linqobele Papua New Guinea nge 52 runs ukuthi ele Uganda linqobele Hong Kong ngama-wickets amabili. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu le-Highlanders selikhuphuke lahlala endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo kwisigaba seKasilaka Premier Soccer League ngemva kokunqoba ele Manyika Diamonds nge 3 kanyanga ngesonto. Iqembu le-Highlanders lile miklomelo ngamashumi amathathu ngemva kokudlala imidlalo engamachumi amabili phezu kwengalane kuleqembu le FC Platinum lona elimiklomelo ngamachumi amane lantathu njalo elinqobele bulawa yeChiefs nge-1 kanyanga ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Khathesike esigabeni sethu lapho esinika ithuba abalaleli baka Studio 7 ukutsho imibono yabo sesibafaka ke enkundleni okwamanje.
Salubona ni masakazi be Studio 7. Lineli sakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, niphile imali iphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo kugongo kwama village ward 9 Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kulabantu kule ama role kuyathwa kule role ethwala abantu isiyabe siya register kuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi besiyavota akekulungiswe lapha kanti sekwenze njani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa bayeregister ukuvota akuzakali kahle mina ngikuboni kahle ake sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana labo ezithupha bayabuya one day badlula bayedlula abanye bezizwa kuthiwa sebedlulile ake kuzwakale ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungisa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha. Ngiyabonga ngabe imude kakhulu
Studio 7 niyaphila njani basakazi? Yalibingelela basakazi bami, yalibingelela kakhulu lonke, ya yalibingelela kakhulu mpela. Ya hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga izindaba, siyabonga izinews elisinikeza zona ezinhle. Ya siyabonga kakhulu, ya hayi kuhle kakhulu. Ya sisilindele izinyuzi, ngizilindele inyuzi. Ya kuze siphawule phela, kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani. Asila radio lapha manje. Ya cela lisiphi izinyuzi kakhulu, lisiphi inyuzi, lisiphi indaba. Ya lisiphi indaba uze siphawule lokho sekuzwisisa lathi ezweni lakithi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
Balibonani kwestudio 7, salibonani. Nathanda ukuthi wadala eZimbabwe linanze iBulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza Silva lo lolu aleva abezekha bake behlasebe bezama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba yathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye drillolwe isibhathe sithi labo $80 thina siyithanda into nala yenzayo sibe sisibhadala isi 1000 pound efine kumbe 2000 pound efine yena besithatha i-$60 kumbe $80 kanti indaba yona igazethi igovernment ingazigazete into ezifunakalayo emchoveni kawani sibe kwazi ukuthi amafinde yalokho amikangaka wani sesivele sipha ama-user like government kawani kulolokho siziphi umuntu emzini wakhe siziphi umuntu esiyakudlala le muli yakhe emzini wakhe. Balibonani salibonani badala, mna ngithanda ngithanda ukubingelela lonke ku-Studio 7 nabe ngithanda uPaula ngendaba le ama-corruption la enzakala kolayo kakhulu kolayo abezeke sicela behlalizama ukuhlasela lolo emaphoyisa edrilolo la ethatha imijova yabantu siyayivalela ngale kule nkalakathi ye-corruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova leyana igcina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi okuthathele kubamba sebekuthatha imijova beyovalela ngale sophuma ngakodize enkalakatha
zem labo-ke ngabalaleli baka-Studio 7 esibanike ithuba lokuthi batsho imibono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Singekehlukani isihlobo kodwa sikhangele izinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. UZulu weZimbabwe ukhala izimathunzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke ngedola leMelika. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika namhlanje ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe-Anti-Corruption Day. Iqembu labesilisa ilimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobele eSingapore ngamaranzi edlula likhulu 111. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.